akangele ukuthi amapolisa ebethatha ndawo ke yamapolitician ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwa, hayi khona ama-conclusion abawafakile esibona ngani abangakuhle, yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sesane labo. Njalo lokuthi bekhuluma ukuthi abantu bezanupebhasiwa bezanu ngenxa yokuthi ngabantu abayadlakalani endaweni njengabantu bezanu engaphandle amapolisa ngenxa yokuthi lawo aphathe ngipasili yezanupf ikha bangathi hhayi kasomemba enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamanzi ngenxa yokuthi ngabantu esithona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngezanu lo kasowezanu. Sasikhayenelanga ukuthi amapolisa ebethatha ke ama-side ngendlela ke okuphunywe ngayo ku-statements kaphunyane.
Kirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelomo blessing ali ngesikhathi thunja nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu abantu bemuli labanye abasebeduze emdaweni lapha thunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record, kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana ke sifayele amaphepha amakhodi ngabantu ababonayo, abantu abawaziyo, ngabantu abahlala khona.
USimba Chisango amapolisa athi akalani lokwenza lalolu daba. Yebo, ngumuntu owaziwayo ukuthi ngowezanu PF, kodwa uPius Jamba lo amapolisa alandula athi hayi akunjalo. Kalani lezombusazwe kayisilo lunga lezanu PF?
Ilunga elisaphutha ezanu PF, umuntu oyazakalayo ngemsebenzi yakhe elishana lama-activist emela ezanu PF. Wenza ule khadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana ke lilunga lezanu PF ngenxa yokubana ngabantu ke ababhenefitha kunhlelo zezanu beyenza into zezanu, njalo uyazakala uphumi ngokumobilayiza nokuorganiza abantu bezanu. So angazi ukubana ke amapolisa athi kasowezanu ngomhlobo bani, bathi in terms of membership or bathi in terms of association, ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona. Njalo kubana ke bathi akakho involved, ungabe ngibathiye kusayi-investigator akabe abi labo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved. Hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sekliwe ukubana ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana ke uyo waye-involved.
Isikhuluma izolo ubuteli zahamba enkantolo ukuyacela ukuthi ibambe amapolisa ngamandla ukuthi amdinge uMo Blessing. Lingaba lihambile yini emthethweni da?
Yes, esihambile emthethweni da. Basikhangelele ukubana kusasa siqedise amaphepha ukubana ifayelwe High Court ukubana ke sikompela amapolisa ukubana ke ekwandise ukumdinga bephiwe imandate yidale leHigh Court.
Okokugcina, kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMo Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikukhangileyo kubana ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana ke uMo Blessing ungaphi, sincedisa lamapolisa. Njalo kuyinto ebuhlungu ukubana ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazwe kuleli lizwe. Kufanele ukubana umuntu wedza uzanu MDC zaphu mabambukusile, kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo, ikakhulu ilungelo lokuthi impilo yomuntu igcinakale. Esasikhangelelanga ukubana ke kube lokusukuma kwedlame lodlakela le misindo mayelana le ndaba ke zombusazo. Sikhangelele ukubana kube lokwehlukana ukombono ukubana hayi thina sithi liza lungise so, abanye besithathise so, ukuze sonke njengamaZimbabweni ilizele phambili. Akufanelanga ukuthi abantu behlukane nokutshana nokubulalana ngendaba ke zombangazo.